sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali chona njani tulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosibili mhlaka 12 Nhlolanja 2019 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Izibotshwa eziyisificamunwemunye ezetheswa icala lokuthumba impahla ngesikhathi sokutshengisela zimiswe phambi kwedaleli kamanji kobulawayo lamhlanje. Amalunga awe committee ebona ngentuthuko yembuso yezabelo edalele eParliament yakhuthaza umunicipal wedolobho leGwanda ukuthi asebenzelane lezakhamizi ukuzitholisa amanzi. Umeli weGood West edalele eParliament njalo elilunga lebandla lezalo PF umnumzana Dexter Nduna umangalele umeli weNorton edalele ifanayo umnumzana Themba Mliswa emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni for Studio 7. Izibotshwa eziyisificamunwemunye ezetheswa icala lokuthumba impahla ngesikhathi sokutshengisela kukaZulu ezibiza inkulungwane ezintathu zamadola ezihlala elokitshini lenew luveve kobulawayo lamhlanje zimiswe phambi komthethwandaba kamantshi owe-Trade Gold Magistrate Court lapho ezisuke zayabonisa inkundla lapho ezazifihle khona impahla lezi ezazijontshiwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Izibotshwa ezigoqela uMethuseli Chuma, uDesmond Penda Mazuba, uMarshall Ncube, uNokuthula Mlambo labanye bamiswe phambi kwedale likamantshi lamhlanje eTrade Gold Magistrate kobulawayo. Laba bantu bacalwa ngokuthumba impahla evinkilini leChoppies ezibalisa ifridge, igas cylinder, umtshina wokusika inyama lezinye impahla mhlaka 16 Zibandlela ngeviki uZulu etshengisela ngokungayi emsebenzini elizweni lonke jikelele. Izibotshwa lezi zimelwe ngamagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights abagoqela umnumzana Lyson Ncube. Ncube uchasisa okwenzakale lamhlanje.
Siyitshona njani mahlabeso? Yebo, ye indaba yabo Methuseli Chuma labanye abotshwe labo ababalisela uDesmond, uMashalo, uNokuthula, uClement, uSibonkosi Gumbo, uEvidence, uSisasenkosi, uThandekile Mzizi iqhubekile namuhla singene khona ecourt eTrade Gold lapha kobulawayo. Bona besethesa icala lokutshontsha kumbe ukutholakala belempahla ezingabe zicatshangelwa kubana zitshontshiwe. Iqalile namhla indaba yangikhona iqhubekela phambili, siqalile solo yaqhubeka njalo namuhla be state yona ilead ama witnesses ayo ungangokuthi kulo mpolisi obekade nguyo obekade etshela inkundla ukuthi laba abantu embaqambileyo bacatshangelwa kubana bagqekeza kuChoppies ngayilanga leliyane likamhla ka 16 January abantu besenza stay away bona bejonge ukutshontsha. So namhlanje sihambile safika ezindlini zabo i-state bicele sikuthi kusesikhiweni i-inspection in loco. Inspection in loco lokusitsho ukuthi liyahamba endaweni lapho kwenzakala khona icala esikhiweni sisithi scene of crime. Bahambe ke bayetshengisa kumbe ba-indicate kumbe bakhombe ukuthi abayekho abakuthola babakubona kusenzakala kumbe abayekho abakubophela abantu endaweni ethize ikuphi sihambile ke namuhla lamanye amagqwetha indaba le isenziwa yimi mina uLisomncube ngilo mfo wethu uJonathan Tsvangirai lo munye ugqwetha okuthiwa nguCosta Dube sakwenza ke lawo ma-indications avumelana ke le nkundla ukubana indaba le izaqhubeka nge-Thursday lapho ke sizayenza le abayibiza bayithi cross examination lapho ke sabe sesibuza ke ama witnesses estate imbuzo emayelane lalokho abakukhulumileyo ecourt namhlanje. Ngiyabonga.
Umtshutshisi uWhisper Mabhawudi uMantshi uNgoni Nduna izibotshwa amagqwetha labafakazi baye elokitshini lenew luveve ku-513 lapho abafike bayaboniswa lipholisa elalicubungula leli cala eselingumfakazi esilugwini senkukhu lapho izibotshwa ezagebha phakathi kwesilugu zafika impahla abacalwa ngokuthi bayithumbile njalo umfakazi uchaze ukuba izibotshwa yizo ezabonisa amapholisa lapho ezazifihle khona impahla kusanjalo abenkundla bayenjalo emzini wesinye sezibotshwa uNokuthula Mlambo otshengise inkundla lapho agebhela khona igas silinda lomtshina wokusika inyama kanye lokuthi ifridge yayifihlwe endlini. Ezinye zempahla ezathunjwa kochopisi zibikwa zazifihlwe eZulu khaya lami funeral parlor eluveve kubhizimusi likamnewabo wesinye sezibotshwa usisa senkosi Zulu kodwa ekubuzweni intatheli zindaba umnini webhizimusi leli umnumzana Mbuso Zulu uthi ubengazi ukuba lokhu yikho okwenziwa ngudade wabo labangane bakhe. Udaba lolu lukhangelelwe ukuqhubekela phambili ngolwesine. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Amalunga awedale lephalamende awekomiti ebona ngentuthuko yembuso ezabelo akhuthaza umanisipala wedolobho leGwanda ukuthi asebenzelane lezakhamizi ukuze kulungisiswe udubo lokusilela kwamanzi kuward 5 eSpitskop North. UAlbert Ncube usiphalo ludaba eseGwanda.
Amalunga ekomiti ebona ngentuthuko yembuso ezabelo edalele ephalamende abakatshele idolobho leGwanda kulandela isikhalazo esakhwezwa kulelo dale izakhamizi kaward 5 eSpitskop North zigonona ngokuswelakala kwamanzi, impompo ezihambisa ingcekeza kanye nemigwaqo kuleli lokithi. Sekuyiminyaka elithumi uZulu waphiwa indawo zokwakha eSpitskop North kodwa iningi lokhu libhekane lo dubo lobusilela kwamanzi okudala ukuthi iningi liyezinceda ehlathini. UNkosazana Duduzile Masilela yisakhamuzi sikaward 5 njalo ulandiselele umhlangano ngodubo ababhekane lalo.
Ama-stands awenothi esiwakhuluma ngawo asawaphiwa ngo-2009, almost 10 years now. Ama-stands lawo awaseviswanga, awala mgwaqo, awala ma-toilethi, uwaphayithi, akula manzi. Kuqala bekusesengcono ngoba abantu bebengakakhi ngobuningi kule ganga lokuthi abantu bangayeki. Akusela ganga lokuthi abantu bazahamba khona. Osekusenziwa ngabantu abantu abasebenzisa amaphepha ukuze bayenze ama-toilethi.
Lobanje imithetho emadolobheni ingavuma ukuthi uZulu ahlale lapho ngelamanzi, impompo ezithwala ingcekeza loba imigwaqo lezi zakhamizi zahlala ngemva kokuthenjiswa ukuthi konke lokhu kuza kwenziwa. Umnumzana Ndaniso Mpando isakhamuzi seGwanda uthi umasipala waleli dolobho uthethe lomkhuba kuhulumende wokwakha mahlayana nje.
Ikhansili siyakulahlekelwa konke khona lokhu. Yabe sizo-adopt-a into eyabuya nohulumende ngo-2006 ngemva komrambathwini. Uhulumende wabuya lento okuthiwa yi-fast track yenza ohlalani kuhle garikayi kodwa ungahamba khona kuze nezondawo namhla uyajongiswela ukuthi wonkona ukuhlala kuhle kwakhona kungaphi khona phani.
Igula ledalele ephalamende belikhokhelwa ngomgcini sihlalo walikomidi unkosikazi Miriam Chikukwa libonjwa ngamalungu alithumi lanhlanu umnumzana Mthokozi Zimpofu omunye wabakuli committee ongumeli wesilobele edalela eParliamente webandla lezana uPF uthi kumceke ukuthi akula kuzwana phakathi kwezakhamizi lomasipala
Bungala ukukhulumisana kuhle phakathi kwama resident lama councillors ukuthi babone way forward ukuthi kuyini. Kuyila basa khulumisana basa babambanisa ukuthi noka badingi indlela yokuthi kube le service delivery kungafaki abantu endaweni ezingalamanzi ezingalama toilet ngoba kudalana imikhuhlane. So sithemba ngenkulumiso namhlanje labantu bazasala bebambene bemunye beqhubeka nge development yokuthi isigaba lesi sithole amanzi ngoba amanzi impilo phela ebantwini. Water is life.
Umeya wedolobha leGwanda umnumzana Justin Majale uthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi izakhamizi ze-Peace Corps zithole amanzi ngokuphangisa.
Kube indlela ukuthi nxa yokuxazulula selisiye kupheleni ngoba sekule minyaka lokhu kuzanywa ukulungisa kusehlula. So sikhangelele ukuthi lokhu esiwuvumeleleyo singakulandela sinikane izikhathi lalaba ama-residents babhadale lokhu kumele bakubhadale sikhangelele ukuthi mhlawumbe lolu doro waphela.
Umasipala ukhuthazwe ukuba abe lobudlelwano lamankampani ayemba egolide abalisa iBlanket Mine ukuze athuthukise leli dolobho. Kusenjalo endabeni esemthethwandaba, umnumzana ukukhanya kwenkosi Mkandla yena obesetheswa icala lokubhidliza amafasteli lebhakani emahofisini ebandla leZANU-PF ngesikhathi kokutshengisela ngokungayi emsebenzini okwe-shutdown eZimbabwe ngenyanga edlulileyo. Utholakale ngelacala ulandise ngokubotshwa kwakhe lobunzima ahlangane labo ethoniswa esejele.
Icala kona belivele lingekho ngakho ke ngizwa ngikhulekile lasemoyeni lasenyameni ukuthi lo mthethwandaba nangu wawumantshi ungithole ngelacala. Akudliwa akugqokwa iuniform ejele yona ngokwayo ngamabhenka nje le abantu bakhona baphiliswa kwenyamazana. Sithola sejele siningi kakhulu kodwa into engekho yisitshebo umfusho wespinashi le ndumba nsuku zonke akutshintshi ngaphandle mhlawumbe inkomo kahulumende izivele ibisiphiwa amabhantinti.
Umnumzana Nkanyiso Ncube namhlanje utholakale lecala lokulumathisa amathaya evimba umgwaqo ekhonona ngokuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Umantshi uMafios Moyo uGwebo Ncube ukuhlala iminyaka emithathu esejele kodwa wesula iminyaka emibili esithi Ncube kumelanga adala icala elifanayo eminyakeni emihlanu elandelayo. Umnyaka owodwa wesulwe ngesizathu sokuthi Ncube uzasebenza ungelambadalo okwamaholo angamakhulu ayisiyagalombili lamajuma amane 848 hours esenza i-community service enkambeni yamapholisi eGwanda. Ngimele i-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Umeli weTheguthu West edalela eParliamente njalo elilunga libandla leZANU-PF umnumzana Dexter Nduna umangalele umeli weNetton edalela ifanayo umnumzana Themba Mliswa emthethwandaba lamhlanje esithi uhlambaze igama lakhe emphakathini izolo. Ngakho uNduna uthi ufuna uMliswa amhlawule izigidi zamadola ezilithumi i-$10 million. Ababili laba baphose bachayana izolo ngemva kokuba uMliswa ethe uNduna ulisela elantshontsha imali engange $11 million kugatsha lukahulumende olubona ukulungiswa kwemigwaqo olwezinara. Lokho kucunule kakhulu uNduna yena usuke wethusela uMliswa esithi uzambulala ngoba evele engumbulali odumileyo olezidumbu eziningi ezingaziwayo ephansi. UMliswa yena uphendule wathi uzathela uNduna ibhadiza amthene abe yinkabi. Emaphepheni afakiswe emthethwandaba enkantolo lamhlanje uNduna uthi uMliswa ungcolise igama lakhe ePhalamende izolo waqhubeka njalo phandle kwaleli dale ngokutshela intatheli izindaba ukuthi ulisela. Ngokunjalo uNduna uthi kumele uMliswa ahlambe igama lakhe nge $10 million. Akungaziwa ukuthi udaba lolu luzathethwa nini.
Kwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uzulu weZimbabwe usesole umanyano weSADC kanye loAfrican Union ngokwehluleka ukusola ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngamasotsha lamapolisa ngenyanga edluleyo. Inhlanganiso zombili zihlangene kwele Ethiopia ngempela viki zaphatha udaba lweZimbabwe kanye lolweDRC. Embikweni owethulwe izolo isadakiso lenhlanganiso zeZimbabwe ezizimeleyo isithi yizo ezabangela udlakela lwaqhamuka ngesikhathi sokukhalala umsebenzi okwakuqoqwe inhlanganiso yezisebenzi eZCTU. Ithi njalo inhlanganiso lezi zisebenzelane ndawonye lezitha zeZimbabwe ekuphehleni ukungahlaliseki ngenjongo yokugenqula uhulumende weZANU-PF. Kodwa lumanyano awuzange ulokuthe udaba lokubulawa kwabantu abafika phose amathumi amabili, ukuchaywa kwamakhulu lokudutshulwa kwabaningi ngamasotsha lamapholisa lokudlengulwa kwabesifazane. Umanyano we-African Union lawo walandiselwa okwenzakala eZimbabwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kawuzange uveze insolo ngokuhlukuluzwa kukaZulu. Iningi belikhangelele ukuthi inhlanganiso zombili zisole ucuku lukahulumende njalo zimkhuthaze ukuthi ahloniphe ilungelo loluntu. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efi Lela Ncube.
Umthetho weSADC, umthetho weAU, umthetho womhlaba kawuvumi lokho okwenziwa ngamapolisa lamasotsha eZimbabwe. Ngakho-ke abantu abakukhulumayo lokho abeSADC bayalahleka kakhulu, bathiya iqiniso njengoba linjalo. Yebo kuhamba akufanelanga kube lo muntu ongabuka ukuthi xa usuthukuthele ngohulumende usungena koNdlovu uthishe isitolo sakhe, uthathe impahla zakhe, ungene koDube uthathe impahla zakhe, uthishe isitolo sakhe. Lobuyana yibugebe obungafanelanga vele benzeke, bungcolisa umsebenzi omuhle kangaka wabantu beZimbabwe okulwela amalungelo akho. Umuntu othisa isitolo somuntu kaleli lungelo lakhe, umuntu ontshontshela umuntu kaleli lungelo lakho. Akho umuntu olelungelo emhlabeni lokuthi nxa esethukuthele athisa isitolo sabomakhelwane antshontshele umakhelwane.
Nxa sikhangela umbiko weSADC lo, ungathi kusasekhona yini esingakukhangelela kule nhlanganiso njengabantwana beZimbabwe?
Ububi beSADC ukuthi kumele sikhumbule ukuthi yona ngokwayo iyilokho okuthiwa phecelezi Liberation Movement. Inhlanganiso eyakhele empandeni zalabo bahlangana ukuba bancedise ukukhululeka kwezansi yezwekazi le-Africa esithi i-Southern Africa. Ngakho sikhangelele okukhulu ukuthi kuphume kuSADC. Ikhuluma iqiniso njengoba linjalo yakhele phezu kwalo.
Isikhalazo esikhulu iSADC engasizwisisiyo yikuthi ukutshaywa lokubulawa kwabantu lokube besenzani akukho emthethweni. Kwabuya kwabotshwa lalabo abaphikisayo bezepolitiki akukho emthethweni. Ngokusho kanjalo kangitsho ukuthi laba kade betshontshela abantu benze okusemthethweni, ngitsho ukuthi barongo bona abenzanga okuqondileyo, kodwa laba abafanele baphakamise umthetho bawuphathe kahle amasotsha lamapholisa benze okubi. Ngakho-ke iSADC nxa ingena endaweni enje ifanele ingena ngendlela ehlelekileyo elokubekezela eleqiniso njalo, ikhuze ukuthi yebo kambe nxa ngabe kuletoyitoyi esemthethweni akungabi lomuntu owebela omunye, kungabi lomuntu othisayo othisa isitolo somunye. Kodwa phezu kwakho konke lokho, amasosha lamapholisa lohulumende umele ahloniphe amalungelo abantu, ahloniphe impilo yabantu, aphathe kahle abantu. Yiyo into edingakala kuSADC, ngokuba nxa ingasakwenzanga kanjalo, ingasakhulumanga kanjalo, akula nto ezaqonda kusiya phambili, iyabe ingasahlonipheki, ayikhuze ngendlela efaneleyo.
Alo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube ohlaziya ezombusazo obexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo.
yebo, mthwakazo omuhle. Mina ngumaikhobe, umsakazo weStudio 7. Ngithanda ukuninxusa kuhlelo labasakhulayo olwethu iConnection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abasebenza imisebenzi ethiyeneyo, njalo abalamankampani endaweni ezithiyeneyo emhlabeni mayelana ngesimo somnotho eZimbabwe. Kulabanye abafisa ukuletha amankampani abo kwele Zimbabwe bele njongo hatshi yokwenza imali kuphela, kodwa befisa ukuthuthukisa uZulu elizweni. Lina lithini ngalokho? Zulu kandaba, ngenani kuhlelo. Abafisa ukungena kuhlelo, thumelani umlayezo lokunombo lezithi +1 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo C-Connection lilami uMaikhobe ngo-8 p.m. Bye-bye!
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu labalwisana lohulumende wele Afghanistan labesiTaliban selazise ngequla lalo elilamalunga alithumilane 14 elizamela kunkulumo zokukhumisana umlotha elizahlangana lesithunywa seMelika i-US Special Envoy Zalmay Khalilzad. Amapolisa kwele Myanmar acine esebenzisa imbhobho ekhafula inhlamvu zerabha ukuchitha amaxuku abantu abakade betshengisela besola ukufakwa kwesibazwa somfanekiso kamuyi uGeneral Aung San Suu Kyi, womkhokheli kahulumende webutho okhona kathesi. Sokwedlule phose inyanga eyodwa kwaba lokutshengisela okwafa abantu kwagqekezwa izitolo ezilokhu ziphonga ukuba zingebhezi lanamhlanje ngoba abanini bengelamali yokuzivuselela. Abahlala emalokitshini ikakhulu koBulawayo yibo abathole nzima ngoba izitolo eziningi sezehluleke ukuvulwa njalo ngemva kokugqekezwa ezinye zachiswa. Isakhamuzi zakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC uthi uZulu usethwele nzima ngokugqekezelwa izitolo okwenzakalayo ngoba usemele agibele ayethenga impahla ebalisa isinkwa edolobheni.
Kunzima kakhulu lapho bagibezwa khona emalokitshini, bayehluleka abanikazi ukuthi balungise izitolo njalo. Bantu ukulungisa baphinde basokhe bafake impahla, yinto enzima ebathabisa enzima leyo etshengisela ulunya esilalo lukahulumende lobusayo eZimbabwe. Ngoba eqinisweni nxa sikhangela okuphumayo ukuthi uhulumende nguye owayephuma amasotsha labamilitary intelligence ukuthi bahambe bedilize abantu basebeluthake kudilize laba babevela kuhulumende. Yikho ke abanikazi bezitolo behluleka ke ukuthi balungise lezo zitolo. Umalanga adlulileyo sizwe uminister of industry and commerce esithi yena uzabancedisa kule fund ethile ukuthi bancedise. Sishisa kube yinto eyenzakala ke masinya kwenzela ukuthi abantu bemalokitshini benelise ukuthi babe lezitolo, benelise ukuthenga bengagadi into vedulayo besize edolobheni ukuzothenga isinkwa kuphela, kube izinto abazazithola lapho abahlala khona emalokitshini.
Usomabhizimusi umnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla njalo sebandla leZANU PF ulandisele iStudio 7 ngokwamehlelayo mhla kuqhamuka ubudlwangudlwangu ngelanga lokutshengisela.
Liqiniso lokanelo sibili, bengisebenza kwenye isayithi lapho engisebenza khona njengoba nje ngikubhizinisi ewakha amasivu wethu nje athiyetheneyo, water reticulation, sewer reticulation and stuff like that. So ngosuku lwangonaolodlame nakhona abanye ababuyayo kithi bazotshontsha into ezingamafoshoro, amapiki, lokunye esikusebenzisayo esingathi nesingisi bathi ngama-stop cops, izinto ezisetshenziswa kuma-water connection nxa ukholeta ezindlini zabantu. Namasuwa komiti nga komiti amasuwa imenzato bata hibe imenzato.
Abameli bedalele parlamende abebandla le MDC bagcina besiyacatsha ngesikhathi amapolisa lamasotsha esithi ayabadinga kunye labaqoqa ukutshengisela. Amanye amalunga edaleleli lawo aqekezelwa izindlu ngamapholisa lamasotsha. Omunye wabo ngumnumzana Peter Moyo ohlala eHarare owabulalelwa imota ngamapholisa lamasotsha achiya indlu yakhe isonakele ungani ingenwe isavunguzane. Umoyo uthi uhulumende usesithi sokumele ibandla leMDC lihlawule abaqekezelwayo.
Into ekhona yikuthi khona uhulumende wangikhona uvele kafuni lakuzwa indaba yena leyo ukuthi khona yena ahlawule. Ufuna iMDC ihlawule. Yikho angazi ukuthi ngathi iMDC ihlawule mina, mina ngiyimi iMDC. So angazi ukuthi bathi kuhambe njani. But kungenani, siyakuma sinje sizazilungisela izinto zethu, sizahlangana kwelinye ilanga nxa siphila. Icala livele kalilobi. Iyavuka indaba abantu laba balamadokets avula amadokets akhona nami ngiyabazi. So hayi kuzakusa kusesebusuku kathesi.
Kodwa uChuma uthi uhulumende nguye othi uzaphathisa abagqekezelwayo.
Kube kwaba nomhlangano uhulumende ubuyile lapha koBulawayo through uMinister weFinance uProfessor Mthuli Ncube. Yezawa nokuxoxisana nje emalangeni adlulileyo. Kungani uhulumende ikhona imizamazama ukuthi ayenze ubana asiphathise osomagrinikela njengathi abalahlekelayo izinto. Abanye balahlekela ngokukhulu izinto zangolapha ngabanye bathisela nokuthisela izakhiwo zabo. So kuyabe kuthiyana khonapha. So uhulumende ngani uyazama ukufuneka angenele
lanxa kungakaveli sobala ukuthi ilizwe lalahlekelwa imalini ngodlakelwa olwabangelwa ukutshengisela, ezinye ingcwethi zithi imali le ingafika amadola angamabhiliyoni phose amabili. Ngibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Izibotshwa ezisificamunwemunye ezetheswa icala lokuthumba impahla ngesikhathi sokutshengisela zimiswe phambi kwedale likamantshi koBulawayo lamhlanje. Amalunga ekomiti ebona ngentuthuko yombuso ezabelo edale lephalamende akhuthaza umanisipala wedolobho leGwanda ukuthi asebenzelane lezakhamizi ukuzitholisa amanzi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni okakathesisalani ku-Live Talk.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.